Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kweza kusihlwa mthwakazo mohle lamhlanje kungolwesithathu mhla ka 27 kuLwezi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
wayengumuntu owayegcina abasakhulayo owayebatshengisa ebafundisa umsebenzi simkhumbula ngalokhu njalo sithaba kakhulu ukuthi bamnike i-posthumous award le kuma awards awe Amnesty.
Oyintathela izindaba yomsakazo weStudio 7 umuyi uLucy Yasini uphiwa isicoco sokuloba izindaba eziphathelane lamalungelo kaZulu.
Ngemva kwezolo ngingena eMaputo ngathi mangehlika emotweni abafana laba bangikhutha ngesitina ngabala ngingena ekstrakini then omunye umfowethu bamshaya imbamba ngesitina wawela phansi.
Amapolisa agxoba owesifazana ngemota obetshengisela emgwaqweni kwele Mozambique ekhonona ngempumela yokhetho lukamongameli. Kugwetshwa umkhokheli welinye lamacele e-TRC umnumzana Jameson Timba labanye bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umuyi uLucy Yasini owayeyintatheli zindaba yeStudio 7 uphiwe isicoco sokulwela amalungelo oluntu iyintatheli zindaba yeAmnesty International isithi wayelesibindi sokukhathalela abantu beZimbabwe. Ngesikhathi ephiwa isicoco lesi izolo intatheli zindaba zikhale ngokuthi kazisebenzi ngemfanelo. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
UYasini owasebenza okweminyaka edlula amajumi amathathu 30 emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC, SABC Channel Africa la kuStudio 7 uchazwe njengomuntu owasebenza imisakazo ikakhulu oweStudio 7 ukuveza iqiniso ngokukhahlanizwa kwabantu eZimbabwe nguhulumende. Ekhuluma emkhosini lo lapho okuphiwe khona izicoco ezishiyeneyo intatheli izindaba ezibona ngamalungelo oluntu obemele inhlanganiso ye-Amnesty International uNkosazana Zandile Ndlovu uthe uYasini waqhuba kuhle umsebenzi wakhe esaphila.
Sasimbiza uSisi Lucy ube yimbokodo kithi njengentatheli zendaba zesifazane ubeqine kakhulu kwezokumela amalungelo abantu.
UYasini watshaywa ngamapholisa ngomnyaka ka-2016 ngesikhathi eloba udaba lokutshengisela kwamalunga ebandla le-Movement for Democratic Change eHarare. Intatheli zindaba eziningi zithi wayelesibindi njalo elwela ilungelo loluntu ngokuloba izindaba eziningi ezimayelana lokukhahlanyezwa kukaZulu. Omunye wabancome umsebenzi wakhe nguLeopold Munende osebenza ezimele.
Wayengumuntu owayegcina abasakhulayo owayebatshengisa ebafundisa umsebenzi simkhumbula ngalokhu njalo sithaba kakhulu ukuthi bamnike i-posthumous award le kuma awards awe Amnesty.
Umdeni kaYasini wamukele isicoco lesi ngenjabulo. Umne wabo umnumzana Charles Yasini ukhulume emkhosini lo.
Sijabulile kakhulu ukuthi Amnesty International imkhumbulile ugade wethu kodwa umsebenzi wabe wenza kwaba nje wawusesabisa.
UYasini owathathwa isifo semvukuzane njalo owabhubhela isibhedlela seSt Anne's Hospital eHarare uhlonitshwa ngele Melika lamanye amazwe athi wayezimisele ukulwela ilungelo loluntu. Kusenjalo intatheli izindaba ezikhulume embuthaneni lo izolo zithi sibi kakhulu isimo sentatheli izindaba eZimbabwe ngenxa yeholo eliphansi njalo lokungadlelani kuhle lohulumende. Ezinye intatheli izindaba zithi sezihlale inyanga ezifika isithupha zingaholi ngoba amankampani esehluleka ukwenza imali. Enye intatheli izindaba ezikhulume emhlanganweni lo ngu-Evans Mathanda owephepha le-Newsday.
Akula i-media house ukuthiwa le ingcono abamidawo zonke nje asesimini esifanayo into lokhu sokukhathazeka kakhulu ukuthi abaningi sebona ukungcono ukuthi bechiye eprofession ya
amazwi la asekelwe ngumnumzana Njabulo Ncube owenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum yena othe loba nje isimo sokuhlukuluzwa kumhulumende sesingcono sekusele isimo somnotho sona athi simi manzonzo
abantu abasathakazeleli ukuthi bathenge amaphephandaba lokho kwenza ukuthi khona ukusebenza intatheli zindaba kube nzima ngoba akula mali engenayo
kodwa osebenza ukugatsha lukahulumende lokukhishwa kwembiko umnumzana Methuseli Dube uthi uhulumende uyazazi zonke inhlupho zentatheli zindaba
uzama ngazonke indlela ukuba asekele umsebenzi wentatheli
abanye abathole izicoco nguBlessed Mhlanga osebenza kuHeart and Soul TV iBusstop TV okuthiwa yenze kahle ebulenjini beinternet uEdgar Gweshe owephephandaba leNewsday uMichel Gahadza oweTalkgrass Media nabanye abambalwa ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
The Voice of America.
Kulo wesifazana ogxotshwe ngemota ngamapholisa kwele Mozambique namuhla ngesikhathi etshengisela eMaputo labanye bakhe abathi kabamukeli impumela yokhetho lukamongameli okwanqoba khona umnumzana Daniel Chapo oyebandla elibusayo eleFrelimo. Abezindaba abe-AFP babika ukuba owesifazana lo ulimele kakubi njalo ulaliswe esibhedlela. Abanye babikwa bethu belimele ngemva kokudutshulwa ngamapholisa. Inhlanganiso yeCenter for Democracy and Human Rights ithi sokubulewe abantu abangamachumi ayisithupha 65 kwele Mozambique kulandela ukutshengisela kwabo besekela umnumzana Venancio Mondlane owebandla eliphikisayo yena othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho oluqhutshwe lonyaka ngomfumfu. Kusenjalo bathole nzima labadabuka eZimbabwe abatshayela izimota ezinkulu ezithwala impahla etshiyeneyo engeniswa kwele Mozambique. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Forget Mpofu.
EMozambique laba bantu bavuke ubhedo namhlanje bavuke bejikisile ngoba kade besitshela vele izolo baqala ukuyenza into le islockdown namhlanje bavuka bevale yonke into bamile bathi bona bafuna izinto zenzeka ngendlela abafuna ngakhona.
So balitshelani manje lina balitshelani bathi lonene
sina ngoba bona bafuna ukuthi kwenzakale le nto bona abayifunayo ama-truck angenisa imali eningi kakhulu laphana amaputo so bathi bona ngcele bevale ama-truck ungabe ngisho i-truck ngisho yodwa endlenayo
lapha-ke sebezama ukuvala umthambo siwemali
babavala umthambo ukuthi bekhawulise lo muntu lo aze ayehle ngoba lo muntu wasuka wabachazela ukuthi abangamoshi abenze i-strike but bengamoshi but bona ngoba wabona ithi into leyo bamsisa ubuhlungu sebeyenza more ukuze aze ubuhlungu agcina eyenza le nto le abayifunayo.
Wena bakwenzeni khona ngapho kule Mozambique akutshela abantu ngokujulile?
Njengoba mina ngisho ukuthi ngingena eMaputo everyday ngemva kwezolo ngingena eMaputo ngathi uma ngehlika emotweni abafana laba bangikhutha ngesitina ngabale ayengena ebuhlakeni then omunye umfowethu bamshaya imbamba ngesitina wawela phansi bathe bethi bagijima ngase ngikhithi kibo ebantwini vimba vimba then kwasekuphuma abantu sazama ukuthi sibabambe abafana laba babaleka. Izolo ntambama ngithe uma ngiphuma banithembisa ukuthi masibuya futhi siqhubeka size nale truck bayishisa.
Yes, ngathi awusabuyeli vele
eMaputo sokunzima ukuthi ngibuyele ngoba manje ngigcine ngithi hey mina nginabantwana and yimi ngisebenzayo yazi impilo yegolfayele ubhadale irent wenzeni so ma ngingavele kumoshakale ini yonke into iyami endlini ngathi no abelungu ngicela ukuthi ngihambe ngendlini kancane ngekhokha umoya ngoba lokho kunje angeke ngize ngikumele.
So awubona ukuthi uyabuyela nini khonapho?
Ukubuyela angazi ukuthi ngiyabuyela nini ngoba la bantu bavuke uBhofa bagcwele indawo yonke bavalile.
Lapha sikhuluma ngeMaputo leLibombo yonke indawo.
Sikhuluma from start from eborder kusehla kusiya phakathi e-airport bavalile wahamba la bathembisela ukuthi manje bayashisa i-truck bakushisela phakathi.
Umnumzana Forget Mpofu ngomtshayeli wezimota ezinkulu ezingena kwele Mozambique obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esePitoli kwele South Africa. Umanji uKholethi Ncube usegwebe umkhokheli welinye lamacele ebandla le-TRIPC umnumzana Jameson Timba kanye lwaye ngukansila weHarare umnumzana Jason Kautsa ukuba bavalelwe entolongweni okweminyaka emibili kulandela ukutholakala kwabo belecala lokuqoqa umhlangano owawungekho emthethweni lonyaka ngoNhlangula. Kodwa uNcube wesule isigwebo lesi esithi akumelanga ababili laba benze umhlangano ongekho emthethweni phakathi kweminyaka emihlanu elandelayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ibika ukuba abanye abatholakale belecala elifanayo abayisishiyangalombili abangabesifazana bagwetshwe ukuba behlale entolongweni okwenyanga ezilitshumi lane 14 months, kodwa isigwebo lesi sibekwe eceleni njengesikathimba lokawutsa. Kulabanye njalo abasakhulayo ababotshwa loThimba abesulelwe izigwebo zabo ngumantshi yena othe bengaphindi futhi bedale icala elifanayo phakathi kwenyanga kweminyaka emihlanu ezayo. Abantu laba bonke besebehlale ejele okwenyanga ezinhlanu. Babotshwa endlini kaThimba bethakazelela usuku lwe-Day of the African Child eHarare. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Izivumelwano ze-Israel lebutho le-Hezbollah sokubeka phansi izikhali okwensuku ezingamachumi ayisithupha. Uxolo, okwensuku ezingamachumi ayisithupha kukhanya silandelwa ngokugcweleyo ngamacele omabili. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ele China lona selikhulule izizalwane zaseMelika ezintathu ezazivalelwe elizweni lelo zisetheswa amacala okuthapha imfihlo yakulelo lizwe ngaphandle komthetho. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, oseza kuba ngumongameli waleli lizwe omutsha umnumzana Donald Trump ukhethe owake wabalisotsha njalo obe ngumsakazi kumabonakude weFox News uPete Hegseth ukuthi akhokhele ibutho laleli lizwe lona elikhulu ukwedlula amabutho wonke emhlabeni jikelele. Inyathelo leli belingakhangelelwanga ngabanengi. Intatheli zindaba ye-VOA News eloba ngezamabutho uKalababu ulobe udaba olulandelayo. Umnumzana Pete Hegseth ulibutho elasebenza phansi kogatsha lwe-Army National Guard. Waphiwa izicoco ngemva kokusebenzela emazweni abalisa ele-Iraq, e-Afghanistan kanye lasesihlengeni seGuantanamo Bay. Kodwa lumlisa obe ngumsakazi weFox News ekhokhela uhlelo lweFox and Friends oluphuma ngempela viki kakaze asebenze kuhulumende kumbe ahole inhlanganiso enkulu. Wake waba libutho esesikhundleni sika Rear Admiral umnumzana Mark Montgomery, yena osebenza lenhlanganiso yeFoundation for Defense of Democracies, uthi,
I think this is an extremely unusual pick.
Lesi sinqumo esingajwayelekanga. Lo aso umsebenzi womuntu oqala ngqo ukuphatha. Okukhangelele lapha ukuthi umuntu ophatha lesi sikhundla abe ngumuntu osekwasebenza ngokujulileyo engumkhokheli.
UHegseth wenyuse ukubonakala kwakhe ngokukhomba inguquko athi iyadingakala kugatsha lukahulumende olubona ngezomvikela. Waphikisa njalo inhlelo eziqhutshwa yisigodlo sebutho iPentagon eziphansi kwesihloko esithi Diversity, Equity and Inclusion Programs, zona athi ngezabantu abazenza izihlakaniphi. Nangu uHegseth ekhuluma emsakazweni weFox News.
There is no black, white or brown in our ranks.
Phakathi kwethu njengebutho akula muntu omnyama omhlophe kumbe onsundu. Siluhlaza sonke futhi sopha igazi elibomvu. Amandla ethu awekho ekwehlukaneni kwethu kodwa asekubambaneni kwethu ekuthandeni kwethu ilizwe lethu lezimuli zethu.
UHegseth useke watsho njalo ukuthi amabutho esifazana kamelanga avunyelwe ukuya empini.
I'm straight up just saying we should not have women in combat roles.
Niyacho njengamanje ukuthi abesifazane akumelanga bathunyelwe ukuya kulwa izimpi.
Abaphenya ngokusebenza kwebutho baqathanise ukusebenza kwebutho labesilisa kuphela lalelo elixutshaniswe abesilisa labesifazana abaya empini phakathi kuka 2014 lo 2015 bafumana ukuthi ibutho labesilisa laliqinile njalo lihamba ngokutshetsha. Kodwa elihlanganiswe abesilisa labesifazana yilo elalihamba phambili ngobuciko bokuxazulula ingxaki. Ukusebenza ngokuzimisela kutholakale kulingana phakathi kwamabutho mabili. Umphathintambo webutho umnumzana Lloyd Austin wethule amazwi alandelayo kumabutho esifazana asephethe izikhundla ezijiyeneyo ngemva kokuvivinywa kwawo ngendlela efana leyamabutho angobaba.
Our women add significant value to the United States military.
Ngicabanga ukuthi abesifazana baza lohlonze olukhulu kubutho leMelika. Siyalidinga, siyalithemba, siyalibonga ngomsebenzi wenu futhi libambe iqhaza elibalulekileyo kubutho elibukhali ukwedlula wonke amabutho emhlabeni jikelele.
UTrump usencome uHegseth yena owafunda ecollision leHarvard lePrinceton esithi uqinile, ukhaliphile futhi ukholelwa kakhulu kuzwe leMelika. Ngemva kokukhethwa kukaHegseth kuqhamuke imbiko ephathelane lecala lokuhlukumeza ngokocansi ake waletheswa ngo-2017. UHegseth wahlawula lo owayemethesa leli cala. Uthi wenza lokhu esenzela ukuba engabi ludaba olusegudwini. Njalo uthi lokho akwenzayo wayevumelene lomamangala. Ukukhethwa kukaHegseth kumele kupasiswe lidale leSenate. Lanxa ibandla lamaRepublicans kuyilo elilawula idale leli futhi likhokhela ngezihlalo ezintathu. Ingcwethi zithi lokho akutsho ukuthi iSenate izamamukela uHegseth, ikakhulu nxa kukhangelwa imbono yakhe ngamabutho esifazana, okuyinto esolwa ngamalunga ePhalamende amanengi. Nangu njalo uretired Rear Admiral umnumzana Mark Montgomery owenhlanganiso yeFoundation for Defense of Democracies.
As I look at the senators, you have Senator Joni Ernst there, herself a female combat veteran.
Nga ngikhangela ama senators, uyazi kulo Senator Joni Ernst owayekubutho walwa impi. Ngiyakholwa ukuthi uzakuba lemibuzo kuHegseth mayelana ngemibono yakhe.
Eze engene embusweni kuqala, ubudlelwano bukaTrump labaholi bebutho babuhlezi buzamazama bungahambi kuhle. Omunye wabo owayengunobhala wezomvikela uMark Esper uthi uTrump kalungelanga ukuba ngumongameli. UHegseth ubikwa ekholelwa kakhulu kuDonald Trump. Abe Zimbabwe abasebenza ezindlini kanye lasemaplazini kwele Botswana balakho ukuhola imali engange 4000 pula ngenyanga kulandela isinqomo sikahulumende omutsha esiphoqa abaqhatshi. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Ibandla elitsha elibusayo ele Umbrella for Democratic Change UDC lakhankasa kakhulu ngesithembiso sokuthi ngaphansi kohulumende wabo ozabe ethola iholo eliphansi lakho uhola inkulungwane ezine zamapula i-4000 pula imali engamadola emelika ngamakhulu amathathu $300. Lokhu kuzagoqela ukukhuphula iholo labasebenza ezindlini kanye lemapulazini iningi lingabantu abavela eZimbabweni iningi labo lithola iholo eliphansi kwamapula inkulungwane i-1000 ngenyanga. AbeZimbabwe abaningi bakhala ngokuthi imali abayithola iphansi ngoba baqhashi ngabakhangeli isimo somnotho esibe eZimbabwe kukanti iningi liphela kwele Botswana elingelamfanelo yamaphepha aqondileyo. Kodwa uhulumende omutsha okhangelele ukuntshintsha lokhu umongameli Duma Boko esithi uzimisele ukunikeza abeZimbabwe amaphepha okuhlala kwele Botswana. Unkosazana Sibongile Ncube osebenza eHabron uthi kungumbono omuhle ukuthi uhulumende akhuphule iholo ngoba okwamanje bahola imali ephansi kakhulu.
Kuncindezeleke kakhulu ngoba imali esizihola zincane zincane zincane. So hayi siyabonga uhulumende makukuthi sengenela ngendaba enjalo.
Umnumzana Oscar Maphosa osebenza ukulungisa impompi lokunye okutshiyeneyo ezindlini uplumber uthi iningi kalisoke lenelise ukubhadala iholo le-minimum wage.
Umuntu yena lapha asebenza khona uhola imali ukuthi kakwanisa ukuthi ebhadale umaidi that amount iyabe forsa ngoba kala choice. When it comes to 4000 labanye abasoke be-afford vele totally.
Unkosazana Sindiso Sibanda uthi ubona engathi abantu bekhaya ngenxa yokuthi bathathelwa phansi ngabaqhashi abasoke bethole iholo eliyabe lifakwe ngurhulumente.
I-minimum wage le ekhulunywa ngurhulumente weBotswana abeBotswana abaTswana bazayithola sibili kodwa ngokubona kwami it will work as a disadvantage ebantwini bama-foreigners ngenxa yokuthi bavele bona bathathelwa phansi as cheap labor.
Umbiko kaBoko ukuthi abantu bazaphiwa amaphepha ubonwa njengenyathelo lingaphathisa ukuthi abokuza bengancindezelwa ngaphansi komthetho omutsha owe-minimum wage. Umnumzana Mkhululi Moyo ohlala eHabroni uthi bale mbuzo ukuthi bona njengabokuza bazayithola lini iholo leli.
Kungumbuzo ikakhulu kithi ama-foreigners ukuthi sizayiphiwa leyo mali kumbe kuzaba loncindezelo thizeni esizathola sesiphathe futhi kolunye uhlupho ikakhulu thina abokuza.
Amanye amankampani afana lelamavinkili ele-Chopis selibike ukuthi lizasungula uholisa isisebenzi esihola imali ephansi i-4000 pula kuyikusekela iziqondiso zikahulumende omutsha. Kodwa umoyo uthi abaqhatshi babo abakakubeki ukuthi bona badinga lolu daba kungakathembisi kibo ukuthi bazalithola iholo leli kumbe hatshi.
Kukhulunywa nje kwabanye abantu lapha la kuma-social media kuyabhiza abantu baxoxa ngakho kodwa abaqhatshi bethu hayi angezwa nje beyithinta leyo ndaba.
Umnumzana Pius Mukhwari umphathintambo obona ngendaba esiphatheleni lesisebenzi uthi imizamo kahulumende yakhe ngeyokubona ukuthi akusaleli muntu emuva ekutholeni iholo elifaka umuntu isithunzi. Iofisi yomeli weZimbabwe kule Botswana ithi kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe bathola amaphepha aqondileyo ukuze bengancindezelwa ngabaqhatshi njalo bayenelise ukufinyelela uncedo kungatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Abala mapermits ohlobo lweZimbabwe exemption permits kwele South Africa sebeveze ukukhathazeka besithi balakho ukwehluleka ukuphanyeka izicelo zabo zokuthi bengezelelwe isikhathi sokusebenzisa lawa mapermits ngomnyaka kungakedluli usuku lwangolwesihlanu okulilanga lokugcina lokufaka lezi zicelo. Utaboka Ncube weStudio 7 uxoxele gqwetha umnumzana Velempini Ndlovu.
Okwenzakalayo manje ma unga-aplaya kuwebsayithi ye-VFS ama-days awekho so awukwazi ukuthola i-date eyamanje ngo-November or eka-December. Sesilinde ukuthi kuzoba lama-days ka-January. So ngoba abantu baningi abangaka-aplayi ama-waiver okuzokwenzeka ukuthi uminister uzo-extenda i-deadline le ekhona ngoba le deadline ekhona yayingafakwanga nguye lo minister wamanje. Yayifakwa nguminister owayekhona before uShriber uMtswaledi.
amathuba okuextenda kuveza ukuthi akhona akungeke kwenzakala ukuthi bayale ukuextenda na
angeke bayale ukuextenda ngoba logically angithi i-court yathi uminister kumele aconsulte nabantu then ebesenza i-final decision ngabaze-TP. So lo owayekhona before uminister wayedecide ukuthi lento ayedecidile engalandelanga ama-court.
Labo abaswela ama-date laba iwuphi umbiko elingabapha wona?
Akumele batatazele, kumele bakhululeke nje bayimisele ukuthi kuzoyenzakalani. Azophuma ama-days ka-January, ngo-January abantu babelokhu be-apply. Ngoba ukuthi ama-days awekho kwamanje akusiphutha labantu aba-applyayo, iphutha le-Home Affairs ne-VFS ukuthi i-system yabo ayikwazi ukwamukela iy'celo zabantu eziningi.
Yabaza yenelisa ukuthi bathole i-waiver lo usungumnyaka wokugcina kufika u-2025. Abanye bakhathazekile ukuthi lapha kungahamba njani ngemva kwalokho.
Ngemva kokuthola ama-waiver umuntu kumele a-applyele i-general work permit. Uma esethole i-general work permit then uzokwazi ukuthi akwazi ukuhlala ezweni lase-South Africa for the next 4 or 5 years. Kusiya ngokuthi i-general work permit ababemnikeze yona yabe nesikhathi esingakanani. And then as to ukuthi kuzenzakalani after those 4 or 5 years, abantu akumele ukuthi babe worried ngoba i-directive yokuthi abantu abaphethe ama-ZTP balungiselwe yakhishwa yi-court. And then uminister okhona manje uzimisele ukuthi alandele iy'nqumo ze-court.
Umnumzana Velempini Ndlovu ligqwetha obexoxa lo Tabo kaNcube weStudio 7 ekwele South Africa. Soku isikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 njani? Hayi kuhleli kwenzayo. Ya indaba le yakumnangagwa le ukubhadala isikweleti le indaba evele ngekho ngitsho lezi abalaleli ngitsho abe-World Bank labo lokuze labo IMF ngokuthi bayakwazi ukuthi vele iZimbabwe ngeke iyabhadala noma ngingazi kwenzakaleni ayibhadali ayikho imali yankhona endelele ukuzenilele lengqondo zabo lokwenza kwabo vele ayikho leyo mali ayikho bashiyanani right nxa bezabhadala imali zolezo ngokuthi noma bangazi bazibhadale i-IMF asozibanika izikweleti ngokuthi bayakwazi ukuthi ababhadali abantu laba bakaye bathenga inkomo ebotswana inkomo ezazibalekiswa ilokhu ze i-foot and mouth ebotswana bathenga inkomo lapha behluleka ukuzibhadala bethengiselwa ngemali ephansi behluleka ukuzibhadala i-government ebotswana yagcina isikhansile imali leziyane zenkomo ubesebesithiwa bayabhadala imali kulokhu ze-IMF leyo World Bank bazabhadala abalungu ababathathela ama-farms.
Sanibonani basakazi bethu be-Studio 7 elisipha indaba ezimqotho. Ngapha thina uVungu constituency ward 4 asilohlupho lumangalisayo council esilayo lapha lomachaya nxa kubuya ama-presidential inputs ezizinto ezikolayo hole busuku abantu bachayisa bo-12 abanye ngokusiyakusa hole busuku and kabatshontshi nje babulala abantu kabaholi kuhle ba.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, ulakho ukusithumela owakho umbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lwama-Zimbabwe Exemption Permits kwele South Africa. Lingayikatshana ke zihlobo likhumbulelo yalandela ke lolo hlelo. Kwanele olivalelisayo ngontungamili inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.